Indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
yena kathesi uhlanganele imuli yakhe, uhlanganele amagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazazitshela ukuthi uyaphumani nesibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi uhambe njani.
Amapholisa agcizelela umbiko wokutholakala kukadokotela Peter Magombeyi, kodwa esithi kakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association amukela ngenjabulo ukutholakala kukaMagombeyi.
TK Brothers, you know, kusho ukuthi Cholo Chokaya Brothers, Big Five and TK Brothers. Cholo Big Five nje nickname yam, yilo igama engalithanda ukusebenzisa emculweni, njengalokhu kuligama elasuka kwi-nickname ngisakhula.
Ukuhlelo Woza Friday namuhla silo Big Five ehamba neqembu lakhe le-TK Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Udokotela Peter Magombeyi onyamalele ngomgqibelo watholakala izolo eNyabhira usemiswe esibhedlela usesiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lapho ayilatshwa khona. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ugcizelele umbiko wokuthi usetholakele kodwa abakakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Ukuze sizwe ukuthi amapholisa wona luphatha njani lolu daba, uPastor Jeremiah weStudio 7 uxoxe ecingweni laye umnumzana Nyathi eseHarare.
Kuluma kunje usesibhedlela lapha eHarare namhla ekuseni. Uhlangani lamadokotela labana ethithi thina ngama-personal doctors, njalo uhlangani lamadokotela labana ethithi bona i-government medical team. So ama-doctor lawa bazasinika i-report. Yena kathesi uhlanganele imuli yakhe, uhlangani lamagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazasitshela ukuthi uyaphumani nesibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi uhambe njani, ukuthi asuke eBudiriro esiye edorobheni njalo kuze kube izolo mhla ka 19 September lapho atholakale eseNyabhira.
Selike lakhuluma lamagqwetha akhe na?
Thina njengeZimbabwe Republic Police kathesi sisakhangela imiko eminingi. Cela uZulu, cela njalo izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi sikhulume naye, sikhulume lama-witnesses. Kungaba le-anything sizalitshela. Njalo ngamanga ukuthi uMagombeyi ubotshwe lamapholisa, ngamanga njalo ukuthi thina sibe lokuxabana lama-lawyers. Into esimangalisayo, kulama-lawyers amaningi abafike besithi bona they are representing uMagombeyi. But yena uMagombeyi uthena ule-lawyer one. So sicela kakhulu ukuthi ubone ama-lawyer bakhulumelani kube le one team. Ithimu leyi izabe isebenza lamapholisa, hatshi ukuthi ama-lawyer lokho esanda abanye bangikhona bekhuluma izinto ezingalunganga.
Usukela lapho-ke lizathatha amanyathelo bani-ke?
Okuningi esizakwenza njengeZimbabwe Republic Police sizalitshela. Kathe sicela uZulu, sicela izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi siyenze ama-investigations. Kungaba le anything vele sizalitshela.
Lo leso-ke bekuyisikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ekhuluma ecingweni eseHarare lo Praxitis Jeremiah. Kusenjalo, iningi lethula imizwa etshiyeneyo ngemva kokutholakala kukadokotela Magombeyi, njalo isimo ezibhedlela zakoBulawayo silokhu singacaci ngoba odokotela lokhu bengakabuyeli emsebenzini lanxa isetholakele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo ezibhedlela lokho esibucayi loba udokotela obeviwa ethunjiwe esebonakele. Odokotela labongi lokho bengakabuyeli emsebenzini bethi abakakhulumi laye ukuthi bezwe ukuthi uphilile. Unkosikazi Siphiwe Msipha uthi okakhathesi abakasebenzi okugcweleyo ngoba bengakezwa isimo sikaMagombeni.
Ukutholakala kukadokotela kube kuhle kakhulu ngoba lathi omongikazi besingakwazi ukuthi udokotela unjani. Thina okakhathesi asikasebenzi okugcweleyo sithatha ama-emergency. Laba abagula behamba sibabisela ngkhaya. Sifisa ukuthi uhulumende wethu angasingezelela ngeholo ngoba izinto zikhuphukile.
Unkosikazi Sehli Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyajabulisa ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele.
Sizasizwa ukujabula kakhulu ngokubonakala kukaPeter Magombeyi ngoba lokhu besokuphazamisa into eziningi ikakhulu empilakahleni zethu thina abantu nje ukuthi bese singasela abantu abaselaphayo odokotela labo ngakho lokhu kube buhlungu kakhulu ebantwini ade besesibhedlela. Esikwesabelayo khathesi ukuthi abantu esibathemba ukuthi ngabe yibo abasivikelayo abantu besitate yibo asebengani bacatshanwa ukuthi ngabe yibade bethethe uPeter. Ngakho lokhu kusenza kube buhlungu kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi onguye ongasivikela ngubani ngoba bona labo bengasathembakalanga elizweni.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Chili uthi umlalele ekhuluma emsakazweni weStudio 7 izolo ntambama ubezwakala ephilile.
Sijabulile ukuthi udokotela ogcine etholakele. Mina izolo ngilalelile kuradio ekhuluma ngodaba lwakhe ubezwakala engumuntu oright. Siyathemba ukuthi njengoba setholakele odokotela sebengabuyela emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulokunye okungazwisisekiyo ngokunyamalala kukaMagombeyi.
I think into le in two ways. I think like ama doctors either lesandla ekucatsheni kwakhe kuze kuthi i-government iethe or i-government ilayo i-involve ku-Twitter so minister of information etwitile esithi uDr. Peter Magombeyi uzabonakala like who's you find his way warming abasopa. I'm just glad ukuthi ubonakele.
Odokotela lokho bengakatsho ukuthi babuyela nini emsebenzini lokhu kwenza isimo siqhubeke sibucayi ezibhedlela zikahulumende. Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Health Doctors Association uthi odokotela bazaqhubeka bekhalala umsebenzi izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Odokotela esibhedlela sempilo bale ukuthathwa amazwi kodwa bagcizelele ukuthi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye, amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association yebo abethe gwaqa namhla isibhedlela sempilo koBulawayo kanye lePharule Nyathwa eHarare ethokoza endawonye ngokutholakala kukadokotela Magombeyi izolo. Embikweni ewethule namhla, inhlanganiso le ithi bonga bonke odokotela elizweni kanye laphandle kwalo ngokubasekela ngesikhathi udokotela Magombeyi engabonakali. Ichayele ihlombe njalo abasebenza kungatsha ezehlukeneyo kwezempilakahle, amagqwetha kanye labezokholo abaxhasane labo. Inhlanganiso le iqhubekele phambili yathi izaqhubeka ngokutshengisela kwayo ilwela iholo elithe xaxa. Ngakho kufanele amalunga ayo azihlalele ezindlini uhulumende esaxazulula udaba lweholo labo bona abafuna lifike kusilinganiso se-interbank rate. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amele uDokotela Magombeyi athe azakhuluma lalo umsakazi ngemva kokudingisisa kwamapholisa ngalolu daba. I-Studio 7 ixoxe loDokotela Magombeyi izolo isanda ukubonakala esithi usenyapira.
Dr. Peter Magombeyi owathi esingise senyapira ngimelele ukuthi abangani bami nabapholisa bebuzondihebe ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi locingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo ubatshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi lelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le ithatha think ngikalike lingiyi-time ngizakhumbule ukuthi
kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi. Uthe wena ube kwenye indawo esa-basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akula izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngithiya sangama-jeks lokho nawenzakala emamovini ukuthi uyafakainyawo emanzini ufake ama-jeks.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuye naleyo basement?
Angazi.
Lo ngudokotela Peter Magombeyi ubexoxa ecingweni ke le Studio 7 izolo ukucubungula lolu daba ke sixoxe lo mnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo wayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra.
Uhulumende ye nxa kuthiwa khona nguye bekwenzile, kambe wasesenza njani? Kade kulecebo bani? Imibuzo eminingi ngale ndaba leyi isisihlupha. Sicela ukuthi sitshelwe iqiniso nguye yena omele sikhulule ukuze sibone ukuthi kanti izigangi lezi kuyinokwenzakeleyo. Kube sokusiba nama-benefits of dawo ukuthi khona abantu ukudemonstrate-a kwabo amadokotela kumbe ikho kuningi okwenze waze warelizwa lomuntu kwi-captivity yakhe kade ekhephthiwe khona, kumbe isizwe sonke njengoba sizokhala lamanye amazwe yikho kubangele lokho yini, egciniwe yini, uthayiwe yini lomuntu lowo? Sisadinga iqiniso nathi ukuthi sibe kwazi ukuthi beku-torturing ebehleze endlini esidla ukudla okakani kuphekwe njani.
Nxa kuyikuthi ngempela wayethunjiwe kumbe wahlukuluswa, ubona ingani engabe khona amanxeba acatshileyo bayenelisa ukukwenza lokho?
Ye, lokhana benelisa okokuthi lathi singangenela thina esaretayayo singangenela ngoba besingekho ku-army kuphela, but kwi-intelligence ye-army besikhona ngoba vele iZipra ivele ikutrainile lokho. Kodwa simele sidinga indindinya, kube nabodokotela bamanye amazwe abangakhangela ubaba lokuthi khona esitele iqiniso esikhulule, singaze sabelokhu sikhombelana ngeminwe sithi ngabantu bakahulumende. Hayi, kule third hand kulo muntu obhadala abantu imali wabagcina kuma-safe house, lona kuthiwa kulama-safe house baze bamkhulula lowo muntu ngoba u-Itaizama wahamba ngendlela enje. Kodwa abantu bazange bekuphume bayademonstrate-a ngendlela enziwe ngamadokotela lawo. Khathesi abantu bafile ezibhedlela lapho bengakhangelwa ngodokotela, beku-strike amanesi angeke benike umuntu umbheda ukuthi khona ngahlala insuku ezithile eselashwa. Nxa kuyizigangi ezikahulumende aze phume egcekeni kuthiwe ukuthi ngosibani. Nxa kuyukuthi yizigangi nje kuphela ezikwenzile zisenzela ukungcolisa uhulumende kumbe ukungcolisa isizwe, akuphume sobala lokakukhokhelele ebezilwe ngaphi? Yikho sifuna ukuthi sibe kwazi.
Lo ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra, sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje abanye bathi udokotela Peter Magombeyi kukhanya engani uhlatshwe amajekiseni alakho ukuthi engenelisi ukucabanga kuhle ngokumehlelayo. Odokotela abakhulumele Studio 7 abangafisanga ukuthi bavezwe amagama bathi ulakho ukulahlekelwa imicabango nxa ehlatshwe amajekiseni alomuthi ophazamisa ingqondo. Baphinde bathi kukhanya ilamatshisa emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Kasenelisanga ukukhuluma laye kanye labodokotela abamhlolileyo ngalolu daba. Abantu abaningi bakhuluma ngalolu daba elizweni. Ake sizwe abanye abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 namhla, abagoqela umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu kuyacaca njalo kuyakhanya emthembi ubana kule nto engahambi kuhle kahle. Kuyaba njani wena ulona ubuthunjiwe uhlala amalanga angu-5 elesi-5 ilanga nxa uthi uphuma ifoni yakho ilomlilo uyakwanisa ukufona umathumba lowo kakuthathelanga ifoni yangkona uloku laye on yourself. Hayi, asikhulumeni iqiniso madoda. Nami noma sizana awufundana noma sokuthwani yikho kwakuthiwa ngabanye bezona you don't need to be a rocket scientist ukuthi wazi ukuthi umuntu angakuthumba into yokuqala vele ukhiphe i-means of communication. Asibeni ngabantu abadala ngento nezibakithi singafuna ukucatha ngomunwe, yazi umunwe mncane kakhulu ufihle ubuso bonke lobo obukhulu umngaka. So umathumba lo ukuthi hayi ngumathumba oright kakhulu ozowathatha le phone yakhe wathi mhlaba ushajele ifoni yakho nxa sengokela ngakubizela.
Hayi, siyakuzwa Chuks. siyakuzwa Juma ukuthi sithathe ubabuke
singazi njalo ngobe buye eleke nganophile baze bamnikeza le phone yakhe kungenzeka mhlambe babone ukuthi into leka isasebenze ukuthi bamthuthu ngoba wonke umuntu ebesengani sephaka amehlo kuyo so bagcina sebemkhulule njalo bamsheva njengoba ehleziwe afazi mhlawumbe pelo umuntu uma esebona ukuthi sebonakele nakhona uyayezeza ezinye iy'ndlela ngisho ukuthi umuntu ambetheleke esaphile ukuthi kubonakale ngisingelasandla kulokho ukuthunjela umuntu ebethunjile
ye ukuthi sithathe-ke ubaba u-Aldolf shaba
ngelikhona kugovernment yezanu p m izele into eyenzayo leyo kuzama ukuyothusela abantu kodwa ngendlela abantu abasukume ngakhona kubona ngani yikho kube ethusile yikho bemkhululile
ye sithathe-ke ubaba umasuku
thina uhulumente asoze zimsoli ukuthi uzethumba umuntu right kodwa into esiyifunayo kwamanzi njengoba kungela ukuchacha ukuthi mbani othumba umuntu sifuna ukuthi uhulumende yena adingisise lowo muntu othumba abantu isikhathi eside kungaba njalo into enkwesicacele ukuthi mbani othumba abantu ngoba kusoze kusebenzi ukuthi abantu bathi elizweni elilo mthetho umuntu abisele umuntu akathunje omunye ahambe angabonakali kube le minyaka le minyaka kusenzakala kungela muntu obanjwayo singathi kuyabe kuhamba njani
ye sithathe-ke ubaba ungwenya baba ngwenya nantuda ungathini ngalo
igovernment iyephethe umthetho wonke elizweni so ma ngabe kusenzeka into enje sekule minyaka isenzeka bona bethule bethi kabakwazi bathi kwenziwe njani igovernment ayikhuluma iqiniso iqiniso bayalazi ukuthi yibo abathumba abantu ngenxa yokuthi abafuni bakhuluma iqiniso
le ingxoxo yenziwe ngoGives Dubela abalaleli be-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Live talk namhla sikhangela ukutholakala kuka Dr. Peter Magombeyi enyathira izolo yena obikwa wathunjwa ngomgqibelo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukulobelwana kwesivumelwano phakathi kwemikambo yemali kwelobuswana leZimbabwe e-Stock Exchange kunconywe ngenye njengenyathela elinganceda amakhampani labantu makhaza ukuthi bazithuthukise. Intatheli zindaba e-Studio 7 omathini ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo esekhabron khonale eBotswana.
Abemigambo yemali eye-Stock Exchange kwele Botswana laseZimbabwe balobelane isivumelwano sokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili emsebenzini lo eHarare. Isivumelwano lesi sikhandelwe ukuphathisa izizalwane zamazwe omabili kakhulu ezeZimbabwe ukuthi zenelise ukukhukhumeza isikhwama sazo ngokuthenga ama-shares emgambo we-Botswana Stock Exchange. Ele Botswana ngumumo womnotho ozinzileli lamathuba angcono uma umuntu ethenga ama-shares kumakampani angaphansi koluhlu lwe-Botswana Stock Exchange. Umnumzana Edmond Dube isizalwane Zimbabwe ehlale eGaborone uthi kumqoka ukuthi abeZimbabwe bathola amathuba okuthenga ama-shares emkambo ofana lowe Botswana Stock Exchange.
Into enhle ukuthi ama-stock exchange aweZimbabwe kanye leBotswana alobelane isivumelwano lokho kuzanika ikakhulu abeZimbabwe abenelisayo ithuba lokuthenga ama-shares kumakampani eBotswana lapho umnotho ongathi kusahleli njalo kulamathuba okusecure ama-investments apho.
EleZimbabwe liphakathi kwesikhathi esinzima kwezomnotho kulokuqonga kwentengo yempahla kanye lokwehla kwesisindo semali yelizwe uma uqhathaniswa nemali yakomanye amazwe. Lokhu kwenza ukuthenga ama-shares emkambo weZimbabwe Stock Exchange kungakhanye kangako. Ngakho ngokulobelana isivumelwano lesi eleZimbabwe leBotswana alethemba lokuthi isimo singaba ngcono. Omunye weZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Andreas Sibanda uthi linyathela elile nqubela phambili.
Ukusebenzisana kweBotswana Stock Exchange leZimbabwe Stock Exchange yinto ezaletha intuthuko ikakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba sebelenye indlela abanga-investa ngayo ngaphandle kokukhangela kuphela ukuthi imali zabo bangazi-investa ku-Zimbabwe Stock Exchange.
Usibanda laye uthi ungamanga kuhle kwesimo somnotho weZimbabwe kubhala kwabafuna ukuthenga ama-shares ithuba lokuthi befake imali kubhizimusi abangalithemba.
kathesi benelisa ukuthi bengathenga ama counters kumbe ama stock kumbe ama shares ngapha kuBotswana Stock Exchange. Singakhayela kathesi umkhonomo wekhaya awumanga kuhle, kodwa umkhonomo walapha wona ume kuhle. So kuyinto engabanceda ukuthi bazithuthukise.
Isivumelwano sobudlelwano silotshwe eHarare ngoMvulo phakathi kwabosebalukhulu bemkambo yeStock Exchange yamazwe amabili, uMnumzana Thapelo Tseule wakwele Botswana lomunye wakhe uMnumzana Justin Mkoni weZimbabwe. Ngaphandle kwabantu makhaza abangathenga ama-shares, amankampani kanye labanye abangaphansi koluhlu lokutshala imali balakho ukuthenga kanye lokuthengisa phakathi kwemikambo yomibili. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Lilokhu likhokhela ngemiklomelo emine iqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision ngemva kwemidlalo edlalwe namhla esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Iqembu leTalent Vision selidle miklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye ngemva kokubhaxabula elemotomoto nge-13 kanya. Ekhuluma nentatheli ngemva komdlalo umqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Masuku leze ukuthokoza kakhulu ngendlela iqembu lakhe linqobe ngayo.
Ngiyajabula ukuthi abafana bami lamhla benze imhlolo badubhile basibile ama goals ambalwa. Angasincedisa angekele ukusincedisa, kodwa esikukhangeleleyo thina ukuthi wonke imidlalo yethu esidlalayo sithole i3 points.
Iqembu leBulawayo City elihlezi endaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu njalo linqobe elendlovu yanyathela nge-5 kanye emdlalweni odlalwe ngehola lethumi lambili emini. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uTry Ncube utshele iintatheli zindaba zemidlalo ukuba uyathokoza ngoba iqembu lakhe selinqoba njalo.
Ngumdlalo esidlale kakuhle kakhulu, sikhangelela ukuthi njengoba iviki ephelileyo silahle amaphuzu amabili. So lamhlanje kufanele ukuthi siwathathe emathathu njalo ngibona sidlaleka kakuhle kakhulu.
Kolunye udaba olufanayo i-final yomncintiswano wokuqala weZifa Bulawayo Province Cup izadlalwa ngensonto enkundleni eluveve. Lo mncintiswano ungenwa ngamaqembu adlala kusigaba se-Division 2 kanye laku-Division 3 njalo angene ku-final ngabalisa ele-VI and Friends Academy kanye leBulawayo City Under 20. Womabili la maqembu adlala kusigaba sika-Division 3. Kumidlalo yekhasi laka Premier Soccer League kusasa ngomgqibelo iqembu leFC Platinum lizemukela eleMushwane Stars ngasemandaba, ukuthi ngensonto iqembu leTriangle lizadibana leLeyada ngaseKipo. Esikolweni iHarare iqembu lesizwe lizadibana leLesotho ukuhlangana kuqala elomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Lo mdlalo uzadlalelwa enkundleni yeNational Sports Stadium ngensonto. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby edlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu liselizweni laseKenya ukuyadlala umdlalo walo wokugcina kumncintiswano weVictoria Cup. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo livele selinqobile kulo mncintiswano ngemva kokunqoba kwemidlalo emihlanu eliyidlale phambilini. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday namhla selo Big 5 ehamba leqembu lakhe leTK Brothers bona abahlabela bese South Africa. Intungameli inkomo yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Big 5 insizwa edabuka eTsholotsho njalo igama lakhe lokuzalwa ngumzanywa Sibanda. Leli lidlalate lakhe lesikhombisa njalo lilesihloko esithi uhlanya olugqokayo.
Siyabingelela
nangu uBig Five.
iTK Brothers ilo kuchukuti Cholocho Kaya Brothers. Big Five and TK Brothers. Choto Big Five nje nickname yam. Ilo kikama engalithanda ukusebenzisa emculweni njengalokhu kuligama elasuka kwi nickname ngisakhula.
Akusilondele imbali yakho emculweni.
Kundima yomculo ngiqale ngonyaka ka 2000. Siye saqala ukurekhoda ngo 2005. Choti khona manje silamadlalade angu 7. Kule dlalade elokuqala elithi kulelizwe, elesibili umuzika wakhwakanye, elesithathu elithi ake livule ingqondo, elesine lithi ibhethu ngaphansi kwesambatho, elesihlanu bese lisithi ke lona umhlaba lokufa, elesithupha insimu engelathango, elesikhombisa yilo leli ke lalonyaka owedlule.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi inhlupho zomuzi, isikhwele kanye lethi intombi zakosipanda, le ngethi amadokethi.
Yabuza ngabesitophelela ngingalelileyo ngoba sisikekele umthetho siphinde siwephule ngezethi zazo.
Abangathanda ukuxhumana lawe Big Five kumbe ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Siyatholakala ke kulezi number 0733446675, kutsho ukuthi number ke yase South Africa ongayiqala nje ngo plus 27 7334 4665. Siyatholakala ke kakhulu la ku Facebook, sine page ku Facebook the Big Five and the TK Brothers. Ibhala nje kanjalo then iyavela ke laphana uzayibona kungoma zethu zonke. Abafisa ukuzithola abazifunayo bengakwazi ukusixhuma kulezo number la ku Facebook.
Uphuma ke enkundleni u Big Five le TK Brothers ngale ethi kuzani lingani.
Loka Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers, bona abahlabela bese South Africa abebexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7. Ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela, amapolisa agcizelela ukuthi ngempela watholakala udokotela Peter Makombei kodwa athi akakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.